Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zimashumi mathathu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo esikiso kathesi elizweni Nkinga akukholi ukuthi kulo mahluko phakathi kwabantu abasemaphandleni labantu abasemadolobheni. Abantu abasemadolobheni izinto kamanzi ayahamba, so uyathola ukuthi abantu bayagcina amanzi abo enkonqeni ngendlela ezingahlanzekanga.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid obulale umuntu oyedwa ngekhefu leKhisimusi.
Uma kusenziwa i-command agriculture kusho ukuthi kuyafikwa ensimini kankomo kuthiwe nkomo wena siza kunikeza inhlanyelo ye-2 hectares kodwa inhlanyelo awuyiphiwe esandleni, kuza kuya abantu bezokulimela behlanyele leyo 2 hectares.
Uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture lubikwa solwehlelwe izinkinga ezibalisa ukungatholakali kwabalimi inhlanyelo ngesikhathi. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji uzakhangela ukwenzakale kwezomculo ngomnyaka ka-2016. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid wona obulale umuntu oyedwa ngekhefu leKhisimusi. Baningi ababikwa lokhe belaliswe ezibhedlela bebulawa yilo mkhuhlane. Inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ithi umkhuhlane lo ulakho ukusabalala ngelizwe lonke ubulale abantu abaningi nxa uhulumende engaphangisanga wathatha amanyathelo okuwenqabela. Wona uyini kahle kahle lo mkhuhlane? Ubangelwa yini njalo uZulu engazivikela kanjani? Sixhume ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Annette Moyo wachasisa.
Umkhuhlane we-typhoid ntunga ubangelwa yi-bacteria ethiwa yi-salmonella typhi. Yi-bacteria etholakala emaphumelweni abantu. So utholakala nxa abantu bengaya ngaphandle ngendlela engahlanzekanga, omunye umuntu abesekubamba besekwanisa ukuthi kumele kungene ekudleni kumbe kungene emanzini.
Ngezinye indlela ubangelwa yingcekeza.
Ubangelwa yingcekeza umkhuhlane we-typhoid.
Abadala bengazivikela njani? Manyathelo bani abangawathatha ukubana bewenqabele?
So okokuqala kungaba yikwenzela yikuba nezambuzi ezigoqekileyo ukwenzela ukuthi abantu bengaze baya ngaphandle egangeni kumbe ezindaweni lapho ingcekeza lani engangena khona emanzi nokunatha. Okwesibili, nxa abantu beqeda ukusebenzisa izambuzi kumele bageze izandla ngamanzi alesepa agelezayo ukwenza ukuthi ingcekeza liyana ibulawe isepa njalo ingangeni ekudleni abaza kubamba. Nokuthi amanzi anathwa ngabantu amele ukuthi abe ngamanzi ahlanzekileyo, nxa kusenzeka abe ngamanzi abhululiweyo kumbe amanzi avele ethengwa ebottle kudala. Ukudla okudliwayo kumele ukuthi kuphekwe kuvuthwe kudliwe kusathisa. Njalo nxa kungama-fruit lama-vegetables kumele adliwe gezisiwe, nxa kungama-fruit adliwe ehlutshiwe. Umuntu azihlibele i-fruit life ukwenzela ukuthi abonisise ngempela ukuthi izandla zihlanzekile ezibambe izithelo abangazo.
Ungathi umkhuhlane lo uvame ukuhlasela emaphandleni kumbe emadolobheni kumbe akukhathalekile?
Ngesimo esikiso kathesi elizweni Ntunga akukholi ukuthi kulo mahluko phakathi kwabantu abasemaphandleni labantu abasemadolobheni. abantu abasemadolobheni izinsuku amanzi ayahamba, so uyathola ukuthi abantu bayagcina amanzi abo enkonqeni ngendlela ezingahlanzekanga, kube le-chance yokuthi amanzi abo engaba infected.
Lobe kungudokotela Annette Moyo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhlelo lukahulumende olokulima olwe Command Agriculture lubikwa solwehlelwe izinkinga ezimbalwa ezibalisa ukungatholi kwabalimi inhlanyelo ngesikhathi lokuntshontshwa kwayo lemvundiso. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuba lesivuno esingamathani ambalwa kubalimi abaphiwa inhlanyelo lemvundiso kungelambhadalo bese bebhadala ngengxenye yesivuno sabo. Ukuze sihlaziye impumela yohlelo lolo, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezokulima. Umnumzana Amandla Nkomo yena othi uhlelo lolo kalusoze luphumelele.
I-Command Agriculture singathi zinganekwane ngoba sesike sadlula kilo. If uyakhumbula ngabo 2004, I think 4, 5, 6, kuke kwaba khona uhlelo lapho besokungena khona i-Reserve Bank, kuphinde kube ne-Army, kube kuthiwa yiyo ezoncedisa abantu ukulima. Yinto nje sesike sadlula ngayo, kushuthi nje umuntu ungene phakathi kwe-filing cabinet, wadobha iphepha elidala wathi no uma kwenziwe manje.
Khona vele kwenziwa njani?
Indlela okwenziwa ngakhona, angithi ukhumbule ukuthi uhulumende phela uyanceda abantu ngenhlanyelo la nge-fertilizer, kwezinye indawo uyanceda ngama-tractor, aphinde encede futhi nge-locusen, aphinde encede futhi ngabo into zokuvuna and so forth. Now, uma kusenziwa i-Command Agriculture, kusho ukuthi kuyafikwa ensimini kankomo, kuthiwe nkomo wena, siza kunikeza inhlanyelo ye-2 hectares. Kodwa inhlanyelo awuyiphiwe esandleni. Kuza kuya abantu bezokulimela, behlanyele leyo-2 hectares, to make sure ukuthi ngempela kwenzakele, yikho kuthiwa i-command. Ngamanye amagama, awuzilawuleli wena ukuthi no mina nizahlanyela ngesikhathi esingaka. Yonke into iyahlelwa njalo yenziwa nguhulumende, yiyo kuthiwa i-Command Agriculture leyo.
Kanti pho manje nxa uhulumende yena ekusithi kwenziwe lokhu kukhanya kwehlula kwamanye amazwe, kungakutshengisani khona?
Awehlulanga even kwamanye amazwe, kwehlula kwelakithi ngoba sesadlula khona. Ngithi bekulo Operation Maguta, ngiyo i-Command Agriculture, sesadlula khona. Ithi ngubeke ngalindlela mfowethu, umsebenzi wokulima fanele wenziwe ngabalimi. Uhulumende akanayo ibhizinisi yokuthi azongilimela kwelami plaza, azongihlanyelela.
Umnumzana Amandla Nkomo yingcwethi ecubungula ezokulima ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekwele South Africa. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni lapho ezithola ithuba lokungabandlululwa loba ukubhekelwa phansi ngoba ziphila impilo yobulili obufanayo kumbe izitabane. Lokhu kuletha umbuzo othi sizafika na isikhathi lapho abantu abanje abazaziphilela kuhle eZimbabwe bengabandlululwa kumbe ukuphakanyiselwa inkophe. UMike Wobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungxoxo ayenzela lomsakazo weStudio 7, uMnumzana Mojalifa Mokwele, ongomunye wabakumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu, uyachasisa umbono wakhe.
ekuqaleni engathanda ukuthi ukuthi kulusizi akuqala ukuthi ngomnyaka ka 2016 sike lokho sibona abantu abalama identities lobulilo obutsheneyo bekhangelelwa phansi eZimbabwe. Sonke sizizalwane seZimbabwe silamalungelo afananayo.
Omunye osakhulayo waseZimbabwe umnumzana Frank Malaba ongumunye wabaphila impilo yobulili obufanayo laye upha umbono wakhe.
Zimbalo izinto ezenza ukuthi abantu babhekelwe phansi, abantu abazwisisi ukuthi kwenzakalani ukuthi umuntu aze abe yileyo ndlela. Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi umuntu uzalwe enjalo, kodwa abantu abakwazi ukuthi bakunenzelela kanjani, njalo akusinto efundisiweyo ebantwini.
UMugwele uthe akusilona icala ukuba ngumuntu olobubili obufanayo eZimbabwe ngoba akula mthetho ocacileyo ongaboshelwa ukuthi ungumuntu onjalo.
Emthetho lweZimbabwe mfowethu sesikhangela isisekelo sombuso, akusilo cala eZimbabwe ukuthi umuntu ame esitaradini, ame phezu kwentaba, ame phambi kwe-state house amemeza athi ngiyisitabane ngiphila yiso. Akusilo cala ukuba yisitabane eZimbabwe. Icala lisekuthini? Lapho kungatholakala abantu bobulili obufanayo besenza utransi, yikho icala.
UMogwele uthe ithemba lisasekhona lokuthi inguquko ingaba khona ngokwamukelwa ngcono nguZulu waseZimbabwe abantu abalobubili obufanayo.
Ithemba likhona mfowethu, sesikhangele ukuthi vele intsha mhlaba wonke jikelele kuyizwe inkokheli zakusasa. Inkokheli esilazi namhla badala zabala inhloniphe njalo zabazwisisa indaba yamalungelo.
Ugcine ekhuthaza labo abesabayo ukuphumela egcekeni lokuziqhenya ngokuba ngumuntu olobubili obufanayo. UMogwele uthe abantu laba kumele bangasabi ngoba abekho bodwa njalo kuzalunga ngelinye ilanga. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hobe.
Izizalwane zeZimbabwe zikhathazekile kakhulu emoyeni ngesimo esibhekane lelizwe kwezenotho lakwezombusazwe kungelala sitshengiselo esokuthi lumumo ungaguquka ngomnyaka omutsha esiwusungula ngesonto oka-2017. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Okhankasela amalungelo abembayo eWange emele inhlanganiso yeWange Lobby Group, umnumzana Japhet Nyathi uveze ukukhathazeka ngokungaholi kwezisebenzi ezemba amalahle kunye lekhopha okwenyanga ezithile.
Sile kamative tin mine yavalwa nesile wange courier ukuthi kathi abantu bayasebenza but kabaholi amalahla agejwa sibili abantu bayavukela besiya khona besiya sebenza sibili but bona kabaholi then sesikuba lamanye kungama small mines like omakhomo at least beast bayazuze kuyimali mbijana ukuthi benelisimuli
ethi akuna nhlanganiso ezibamelayo ngoba kunje abaholi okuyinto ekhanya izaqhubeka langomnyaka ozayo.
Then asila abantu abasinceda ukuthi kube lama small mining skills la ukuthi ama mining small skills. Abantu bayafisa ukuthi bekwenze labo because kunama minerals amaningi like now we have got a copper. It's just near to my home where I stay eluza edit ikona siyavulwa bayagebha abantu abathi kabaholi yiproblem esilayo sibili ewangi esiyizuzayo sibili.
Umnumzana Albert Sibanda ongumanjinela yena uthi u-2017 akasoke ahlukane leminye iminyaka.
Umnyaka ka-2017 ukhanya ezafaka leminye iminyaka esidlulekiyo. Kulobunzima imisebenzi ayikho kuthi abasebenzayo abaholi. Labo abaholayo bayaswela imali emabhange. Sesithembele kuzilimo esilazo lezifuyo njengoba izulu likhanya liliningi liyami.
Unkosikazi Magodonga Mahlangu olwela amalungelo oluntu uthi abantu basazothwala qatha ezweni njalo ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi ngoba uhulumende esehluleka ukwakha amadamu ngakho u-2017 uzafana lalonyaka.
Singananzelela iZimbabwe lizwe lelana lihlale lisiba lamapholisi esingathi imithetho. Ngathi ukhangele uthi hayi balifuna ukulungisisa udaba lwabantu. Singakhangela udaba ipholisi yamanzi ukuthi wonke umuntu kumele abe lamanzi. Singakhangela ukuthi khona vele khona obulawa singakhala umhlubulo wakobulawayo ukuthi khona yili indawo sabele sabe idolobha elazakalayo ukuthi khona vele amanzi ayahlupha izulu kalini ngemfanelo njalo idolobha lelilokhu eliphethe liqhela likhula kodwa amadamu kayakhiwa amatsha.
U-retired Colonel Nketa Ndlovu uthi ukusilela kwemali ezweni lazo zonke inkinga ezikhona ezweni zichapha labantu zisiya ku-2017.
Ngoba into yonke yenzakala kathi esiyenzakala yenziwa yisystemu ekahulumende. Uhulumende wenza ukuthi umumo lo ube nje wehlulekile iminyaka yonke leyo. Isolution ukuthi kube into zihambe kakahle ukuthi kuvuke i-industry yonke into kuyekele into zama-bonmots. Uhulumende katshintshwe ngabantu bonaba abantu abamfakayo babemthembile khathesi isebenzela into ezingayisizo kahambe.
Unkosikazi noMathemba Moyo uthi yena bakhumbula umbuso wayizolo emambale lokhe belinde umbuso wezabelo etsho ehlabelela ethi u-2017 kathembisi nango u-2016 uphelile kungela mbuso wezabelo.
Abuya penduka kwakubuzu mambulo lomzilikazi sawela kuthangane saguqa ngamadolo inkosi lo pengula yasinyamalala zi amandla ngapi kubabani ngiyabonga badala basemambale.
IZimbabwe ibhekane lenkinga eziningi ezomnotho zibhazalele ngesisu izisebenzi aziholi kodwa inkokheli yizo eziphila ngcono kulozulu osekuthiye inengi lingaselathemba lokuthi u-2017 engaletha okungcono nanku lo hulumende esezikhanyela ukuthi yena usebhekise amabombo kumalungiselelo okhetho luka-2018. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Live talk lamhla sikhangela okwenzakale ngomnyaka ka-2016 lokukhangelelwe ngabanengi emnyakeni olandelayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umongameli Vladimir Putin wakule Russia uthi uhulumende wakhe kasoze aphindisele ukuxotshwa lo kufakelwa izijeziso kwabameli belizwe lakhe kwele Melika ngokuxotsha abameli balelo lizwe kwele Russia. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama wethulele abakwele Russia laba izijeziso izolo esithi baphatheka ekuphazamiseni ukhetho lokudinga umongameli eMelika ngenyanga edluleyo. Kulabantu abangabayisithupha ababikwa bebulewe kwathi abanye abayisikhombisa balimala kakubi ngemva kokuhlaselwa kwedolobho le-Afgoye elingenhla ngokuya ngentshonalanga kwesigodlo seSomalia iMogadishu izolo ebusuku. Isizalwane zeZimbabwe zithi zidanile kakhulu ngendlela okuqhutshwe ngayo ezenotho lezombusazwe ngomnyaka ka-2016. Ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu lokuwa komnotho okuphindiweyo yikho okubalwa njengomonakalo omkhulu yilabo abathi impendulo yikuthi kwethule uhulumende omutsha ongela ZANU-PF phakathi. Kubika uBenedict Nhlapho ekwele South Africa.
2016 abanye bawubiza ngomnyaka wendlala, abanye bathi ngwesigumula, abanye besithi ngwamasela kukanti abanye bathi ngoncindezelo inengike letheza ibandla lezanu PF umlando okwehluleka ukubuza lokuchitha isikhathi kulwelwa isikhundla sikamongameli Mgabe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthe ngakasoli ibandla elibusayo usola kakhulu amabandla aphikisayo ngendlela ehluleke ngayo ngo-2016.
Elijeni laphayana politically asiselamo opposition strong. Ma uthi uyabheka izani zenzela umathanda. Manje sesilamaqembu afika 20 ayihlukene pieces ngabantu esibaziyo, ngabantu edesisebenzana kuma-opposition parties, ngabantu edesikwazi ukuthi ma behlangene bengenza lukhulu.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Diaspora Forum umnumzana Solomon Chikoero yena uthi ukwehluleka kwahulumende kusebenzisa isisekelo sombuso esitsha ngokugcweleyo nokwehluleka kulungisa imithetho ezokhetho kanye lokuphendula amaphepha nje angasizilutho abesesithi aseyimali yizo izinto ezibangele inhlupheko enkulu ngo-2016.
Kokucala ikwala kwehulumende yeZanu PF ukuthi bayenza ama-electoral reforms. Kwesibili, ihulumende ayimamela abantu, ichela abantu nokubafosta ukuthi bayenze nokuyamukela i-bond note.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Washimabizela uthi uhulumende weZanu PF ubayangise kakhulu ngokubuyisela uhlupho lokusilela kwemali olwaqedwa ngurhulumende womanyano.
Emabank kwakungcono ngesikhathi kungena ama-US dollars ama-rands ngesikhathi umuntu wonke sokwazi ukuthi ungasebenza uyayithola imali leyo uyisebenzileyo. Manje akusafani because uyasebenza noma ube ne-1,000 ebank unayo ebank kodwa awukwazi ukuthi uyithole imali le. 2016 awuzange ube umnyaka uright ku-14 ama-Zimbabweans.
Unobhala jikelele webandla le-United Democratic Front umnumzana Vusi Khumalo uthi okuzwisa usizi ukuthi u-2016 uchiye izinkulungwane zabantu sezingabayanga kanti iningi labakuhulumende labadlelana labo sebeyizinothi ezesabekayo.
Ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesithupha isizwe sakithi siqhubeka sitshabalala. Umnotho uphelele ezandleni zabahuquluzi zabakuhulumende kuthi uzula qhubeke ekhotha imbeke ngolimi. Namhlanje kuningi labantu mangoye ulala eziko abalakho ukuzinakekela.
Umnumzana Chabalala yena uthi umangaliswe yibufitshane bomqondo beningi lalabo abasebandleni elibusayo.
Sibonile ngoDisemba nje uqala lapha nezani sibale conference yayo iphinda futhi ibisela a 92-year-old ukuthi ngo-2018 uzamela ephahla ibandlelezana ukuthi ekwazi ukuthi eqhubekele phambili ukuhlupheka kwabantu bakithi.
Okakhumalo yena uthi bamangaliswe ukuthi iZanu PF ngo-2016 ibuse sengathi ngurhulumende owathola intambo zombuso ngenhlandla.
Iningi liphosisele emajele kungelamlando. Inkantolo lezomthetho sokusetshenziswa njengenhlanganiso kumbe ingatsha zenhlanganiso yezombusazo uze zihlukumeze uZulu. Kambe ngurhulumende bani ojika abe yinsitha sikaZulu?
Umabizela yena uthi lumnyaka umjiye engelamathe ngemva kwenyathelo likahulumende lokuvala indlela ebisisele iyo yodwa yokuziphilisa kwabaningi.
Abaningi baseZimbabwe sebephila ukuthi bayahamba baya eSouth Africa oyoBotswana babuye bathengise into zakhona. Manje konke lokwana i-government yagcina yafaka umthetho we-border ukuthi into zakhona zingazangeni. Abanye abantu bagcina bangasela even a source of income kwaba nzima empilweni yabo.
Loba kunjalo umnumzana Khumalo uthi ibandla lakhe le-UDF likholwa ukuthi isombululo senhlupho zonke ezibhekane lozulu eZimbabwe ngo-2016 sisezandleni zabantu beZimbabwe.
Masenze umnyaka ka-2017 kube ngumnyaka wenguquko. Ngiyalincusa lonke ungakhathalekile noba kumnyama kumbe umhlophe kumbe ukukhuluma luphi ulimi. Yinye kuphela indlela ezeletha inguquko eZimbabwe ikubambana, ukuhlonipha nothando. Vuka sizwe.
Inengike lithi lilovalo nxa likhangela ku-2017 ngoba lawo kukhanya uzaba ngumnyaka onzima kakhulu. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
kuhlelo Woza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu Joseph Njanji uhlaziya isimo sezomculo ngomnyaka ka-2016.
Ngiyagithi ngoma ngiyagithi ishayeni bafana bakithi ibambeni bafana bancane nje ishayeni ibambeni
ngiyagithi ngempela lingoma esiyiphiwe liqembu leBlack Mfolosi bekhuthaza ukuba kuculwe kusinwe ngonyawo lwakithi ezomculo kwele mandebeleni bese zisalele emuva eminyakeni edluleyo ngoba belihlekana abaculi abakade bekhwaza kuzwakale. Kodwa intatheli izindaba esebenzela edolobheni lakoBulawayo uSindiso Dube uthi ngomnyaka ka-2016 kulabaculi abambalwa abachaye kwaduma ilizwe lonke.
I-arts industry lapha koBulawayo lo nyaka ibingani i-different ngoba sithole ama-artists amatsha bengena labo kusini awa aboskaiva abonkwali lokuliyo ubese lesikhathi more than 8 years engasahlabeli but simthole la esephenduka and awuphenduka esibili ezwakala sibili dana nangindoda sephenduka.
Kubaculi abaqanjwa ngumfo kaDube uKhuliyo ukhiphe idlalade lakhe lakuqala elibizwa ngokuthi amaphupho amatsha lona elivuselela ingoma abaningi abakhula bezicula ebutsheni babo.
Bantwana bantwana Ozane khona.
Sesaba.
Liyesaba.
Izilwane.
Izilwane zaphela zathi du.
Yeah.
Ozane siyodlala, play the game we used to play. Ozane siyodlala.
Usaziwayo oqoka amabhathi ambalwa kuze kuthokozisa uZulu ubabongile Sikhonjwa yena osebenzela umsakazi wakoBulawayo weSkies Metro FM. Uthi ukuba khona kwalomsakazi ukuphe ithuba abanye abaculi ukuba bazakale emphakathini.
Ye ngithi abantu sebekwazikhathisa ukuthi iBulawayo ayisiyo yabo Sandra Ndebele when you talk music labo majaiva labo Chase Maravini lo Kelvin kuphela. Yeah, abantu sebekwazikhathisa ukuthi lama artists
lo nyaka abaculi bakoBulawayo bahlanganise amakhanda baqoqa umdlalo omkhulu oqhutshelwe enkundleni eWhite City Stadium. Wona ubuhlose ukukhumbuza abantu ngemisebenzi yabaculi bakudala abafana labo Solomon Skuza, Ondux Malax, Othemba Ndlovu, obuSincube kanye labanye. Omunye wabaculi bakulezi nsuku otshengisele ikhono lakhe mhla kusenziwa umdlalo weWhite City nguye ubabongile Sikhonjwa yena onyikinyise inkundla ngengoma zakhe ezikuqela ethi khonapho khonapho. Ikusasa lomculo wesindebeleni ikhanya ithembisa kakhulu nxa kukhangelwa uhlonzi lwemisebenzi yabaculi abasakhulayo abafana lo Skyver yena osehluphile kulezi nsuku ngengoma yakhe ethiwa imali yeqolo. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa langesonto likhumbule ziwa rafu khonapha kustudio 7 ngelanga le-New Year olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.